2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umnyaka esisanda usungula uzaletha ububelo na empilweni kaZulu.
Kade lokho sibhoda lapha ebantwini lapha abantu besithela abantu belingathi balokusola sebeze besola lathi ukuthi lina yine silithembile alikhulumi sizakhulumani thina abantu bona bephiwe inkokheli bengakhethanga inkokheli zayo.
Abalwela ukulinganisa amathuba abesifazane labesilisa bathi bafuna imithetho iqondiswe ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Kambe iqembu leCholocho United lizenelisa ukumisana lamaqembu afana leHighlanders leDynamos kusigaba sePremier Soccer League.
Kungenzakala kodwa yini besithingelisisa iCholochoni bidlalela khona leCholocho bekubuhle kakhulu ibhola libambile kodwa ngesikhathi salo nyaka esikuso sikumele bangene kuPremier League ngangabasavunyelwa ukudlala eground liyana ye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka esisanda ugqiba oka 2014 ubumi madlodlongwana kwezombusazwe okubangele ukuthi umnotho welizwe ungahambi ngemfanelo. Kubandla elibusayo lezano PF kube lokuzamazama ukuthiye ikusasa yaleli bandla isilibuvili bana. Inkokheli ixotshiwe enye ingasazi ukuthi izaba ilokhu ikhona na ngelizayo. Kuthi kucelele MDC kube ngesifanayo. Enye inkokheli yasuka isola ubukhokheli bukamongameli umnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko eyingcwethi njalo ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mgandla.
Umnyaka lowu esiwuqalisayo lowu ulobunzima. Nxa izulu lingasananga njalo le msebenzi lepho ngokukhulunywa ukuthi iza kuba khona nxa ingasabanga khona abantu bazakuba lobunzima politically and then socially ekuphileni kwabo bekhangelene nezombangazwe bekhangelene nje ukuphila kwabo in general nje.
Kwezombusazwe lapha kuzahamba njani kakhulu nxa sikhangele amabandla abo MDC lamanye njalo?
Amabandla lawa aswela intelligence especially kwi-MDC. Kwi-MDC bakhangela kuwina ama-election, abakhangeli ukufoma i-government. Ngoba nxa ama-election uwawinile automatically ukuthi kuthi lizwe lonke selisithi ukuthi selingemva kwakho. Nawo ngokuswela intelligence basuke bese besiya inkokheli zakhona zesiyancewa ngezimali laphana lalaphana. Sebekhohlwa ini i-objective ekhona ukuthi abantu bafuna ukutshintsha uhulumente. Usukhangela lakho kuzanu ngale. Shuwa sibili kuzanu kule crisis edlula e-MDC. Ngoba kathesi there is no leader. Akula leader inkokheli esuke ebantwini. Isiya kokhela. Kule nkokheli e-appointweyo ngale. Isiza ebantwini. Abantu abasoze bayamukele into evela phezulu. Bafuna umuntu abamcontrolayo abazamtshela ukuthi kodwa asikho lokho esawukhethela khona lokho. Ngoba asicimezeni inamehlo sithi yena sethi seritayile kumbe sithi inkosi uNkulunkulu semthethe ngezinye indlela ngoba kuyakhulwa phela vele kuyahanjwa. Kuyini okuzasala kusenzakala ngubani obona umnangagwe esiba ngupresident welizwe leli? Ngubani obona umpoko esiba nguvice president welizwe leli? Konke khona lokhana yinto elobunzima phambi kwabantu. Abantu abakhangela ukukhona kathesi bakhangela ikusasa. Kade lokho sibhoda lapha ebantwini lapha abantu besithela abantu belingathi balokusola sebeze besola lathi ukuthi lina yine silithembile alikhulumi sizakhulumani thina abantu bona bephiwe inkokheli bengakhethanga inkokheli zabo.
Lo ngumnumzana Max Mgandla ohalwa impi yenkululeko njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abalwela ukulinganisa amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane bakhuthaza amalunga edale lePhalamende leSenate ukuba bawuchuchise umsebenzi wokuqondanisa imithetho ukuze ihambelane lesekelo sombuso welizwe esitsha. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso lezi zokulwela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane bathi lesi sisekelo esitsha sombuso sicacile singabandlululi phakathi kwamaqembu mabili la sikubeka ngendlela itshengisa ukuba bakhangelwa ngokufanayo. Ophethe uhlangothi lwezokusakaza lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku enhlanganisweni yeMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, uNkosazana Kholiwe Nyoni, uthi le mithetho engakalungisiswa isuka idale inkinga njengoba eminye yayo iphambana lalokho okukusisekelo esitsha phezu kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane.
Yikuthi eminye imithetho yethu, ikakhulu ma ukhangele ngesiNgisi, iyatsho ukuthi his kumbe isitsho umuntu wesilisa. Kukhangelekile ukuthi lo umuntu wesilisa umelele wonke umuntu oseZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi imithetho yethu kusamele ihlalelwe phansi beyihlolisise ukuthi ngendlela okubekwe ngayo izinto ezikhulunywa kuleyo mthetho kuyananzelela ukulingana kwabomama labobaba okuthiwo yiso isisekelo sethu somthetho esithi khona kumele kube le 50%.
Umanyoni uthi lanxa isekelo selizwe esitsha singelalo lolo bandlululo kakunjalo kumithetho ngoba kungahambelani.
Ungakhangela i-Broadcasting Services Act, ukhangele ikakhulu i-Broadcasting Authority of Zimbabwe, ikhangele ukuthi kube lama commissioners kumbe ngithi abantu abahlala ku-board yona leyo abayi 9. Umthetho wakhona ubususithi ebantwini bona laba abayi 9 kumele kube labayi 3 kuphela abesifazana. Kusithi ukuthi lokhu akuhambelani lesisekelo sethu.
Lesi simo sokugwenxana kwemithetho esetshenziswayo lokumunyethwe isisekelo sombuso kubikwa kusehla lakuzo zonke inhlangothi kuveza labo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. UNkosazana Fungai Machirori uthi lesi simo yiso esenze wasungula lapho okungalotshwa khona indaba eziphathelene lalokho abesifazane behlangana lakho ngesikhathi bezama ukuzithuthukisa kukhangelwa udaba lokutholiswa kwamathuba. Uthi uNkosazana Machirori ube lenhlanhla yena ngoba ethole abamncedisayo ngesikhathi yayisungula li-platform yakhe yebulenjini ethiwa yi-He Zimbabwe ngomnyaka ka-2012.
Bekulula ngoba ngilabangane bami abangincedisayo, kodwa okwamanje it's difficult ngoba nxa abantu bebona i-platform yesifazane bayabe lengqondo ezikhangelela phansi komama. Banenge obomama ababhaleli He Zimbabwe ngoba sebelethuba lokuthi belobe izindaba zabo mama.
Abalola ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane laba bathi kumele amalunga edale lephalamende lawe Senate, ikakhulu awesifazane, ayichuchise indaba yokulungisiswa kwemithetho ukuze ihambelane lokuthiwo isisekelo esitsha sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana, lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sikhangela esike sazihluza kulolu hlelo ngomnyaka wonalo esisugqibile oka 2014. Sikhumbuza abesifazana okuningi okuthile abangakwenza ukuziphilisa ngcono. Sike saxoxa lo Senator Sthembile Mlotshe weMathibeleland South owatshengisa ukukhathazeka ngokwanda kwabesifazana emisebenzini yokwemba amatshe aligugu ukukorokoza emigodini esigabeni sakhe, esithi lanxa impilo inzima lo awusiwo umsebenzi ofanele abesifazana.
Ezimayini sinithandekile, mina angeke ngi-advise abantu abangamankazana ukuthi kabaye ezimayini bezame ukuyadinga igolide ngoba kuvele kuyinto enzima, abayenelisi futhi kubakhipha isimilo, kubakhipha imbeko ngenxa yokuthi akuhlelwanga kuhle. Ngayo izimayini ezazinjengezakuqala evumba chigwe owufica kuzuthi kule order kusetshenzwa kuhle, kusaziwa ukuthi umama uhamba so kwenziwa so, kuyabe kungeno futhi kubathelela imikhuhlane. Amadamu ngayekhona abantu abalelile irrigation kuyimpilo enhle engcono kakhulu
Ukhansela Mpokise Sibanda Wenkayi usilandisela ngobunzima obubhekane labesifazana emaphandleni.
Uyabusebenzisa umhamba o 10 kilometers usiyathatha amanzi ngomgqomo uhlele ikhanda. Okuthi emisebenzi usisehlule ukuyenza usisebenza ukukhamanzila ngalokho ngoba imigqomo emibili ayaki kutshonipilayo iyakuligume elikhulu. Isibhorani esilase sokuqala sisenkayi primary esesibili sangakhona sizokuba emathethanini komalindi siyophela ngaphakathi komango lapha kula sibhorani. Omama bangapompa ekuseni emini sokusika ngoba babepompela izifuyo.
Kodwa abahlala emadolobheni labo bathi kuningi okubahluphayo. Asizweni unkosikazi Mepo Ngwenya isiphathamandla sogatsha olubona amalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi uthini ngalolu daba.
Amagesi nxa engekho ekhaya umuntu omele abone ukuthi ekhaya kuyaba lomlilo ngumuntu wesifazane. Nxa esiyatheza inkuni egangeni omama bahlala lenhlupho zokuthi etimes bahlala lama-ranger, etimes bahlala lezigebenga, bagijiswe izigebenga ngenxa yokuthi egangeni ungeke uhambe ungumuntu wesifazana uwedwa.
Saxoxa ngodaba lodlakela oluqondiswe kwabesifazana labantwana sezwa imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Asizweni umbono kaCounselor Saul Ziyagezana Sibanda weLupane.
Ayisukuthi-ke omama labo bamsulwa. Bakhona phela abanye omama labo abasuka bathi balokodazinkani. Abasuka bathi eyabo imibono yiyo eqondileyo. Kube khona ukugolomba okuthize, golonja obaba. Kona lamalungelo ungathi aphambanisa abantu kwesinye isikhathi. Sebesuka bakuthathe bawedlulise, bedlulisa amalawulo ukuthi hhayi khathesi sokuyi 50-50 lami sengisenza lokhuyana la ubaba la enze lokhuyana siyahlangana ntambama.
Unkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo South edale lephalamende uthi ugatsha lwabesifazana kuleli dale lisebenza gadalala ukubona ukuthi abadlwengula abantwana labesifazana bagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka eminingi.
And omama uthathe eziningi ngabantu you are not corrupt. You won't entertain corruption. And if you are not the mama, they are the best managers, the best workers, the best organizers, the best economists, and so forth. So we finally, like when I put Zimbabwe, I pass the PLL to the PLL chance. One is to let it change. The other is to let it go to the end of the day.
Abanye abesifazana bathi baphumelele ngomnyaka ka-2014 emkhankasweni yabo yokuncedisa abanye babo. Unkosikazi Zodwa Ncube Nyoni ongumfelwakazi njalo eyisakhamuzi seDaluka eLupane uthi usebenza gadalala emasimini ukuthi aziphilise labantwana bakhe kanye labazukulu.
Xa emasimini abanye kulomumbu nekhashi ukuthi nawe ekhaya kulomumbu nawe ulembhida ezintweni zona lezo uyathola isepa. Yebo ungaludinga kwabanye, kodwa nxa uludinga uzenzela ngezandla ngokuguqa ukhuleka uyazizwa lesindi sokuthi umlimi uzangenzeka endiza bona amalanga eJehova kukuhle ekhaya.
Omunye unkosikazi Abigail Muleya weBinga yena owabokwa ngumongameli Barack Obama weMelika evakatshele khonapha eWashington DC ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa abatsha kuzikhundla zobukhokheli.
U-Obama ukhulume esithi khona kulomunye unkazana wagada amabhasi amaningi wenza ukuthi interviewer eHarare and usisilo usuke eBinga usuya eZimbabwe. Wagcina ekhuluma ibizo lami esithi ukuthiwa ngu-Abigail, anzange ngikukholwe ngascrima. But lokhu mfukhuma kubo bonke omama ncelani lingahlaleli izandla. Umuchito angandamba uthi ndiyandawo umusungwazia ndiyandawo usungwazia bachika into bonse bari unzoka uthi tutakaliri maboko pe tutalangi kuti uri muntu tazoze azotedi nje imali chitechipe pesiziva kuti zionse nzoyanda ziri mulinduwe ziri muluwa mokete.
Hayike sizaqhubeka sisonke lonyaka balaleli kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana ngemgqibelo viki zonke. Linami owenu usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ayisibongile ke sithandekile, sizalalela ke kuvike ezayo sizokuthi uyabe usiphathelene. Okwezemidlalo, iqembu leCholocho ngelinye lamaqembu anqobe kusigaba sika Division 1 enelisa ukungena kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Leli qembu ladlala okumangalisayo sibili kodwa inkinga iyodwa. Sekuzamele lingasadlaleli eCholocho okutsho ukuthi lizamele lidinge inkundla koBulawayo. Sixoxe lengcwethi kwezemidlalo yenguqu uEzra Chisas Banda njalo engumsakazi odumileyo othi yena ubona limelana lamaqembu anjenge Highlanders, Capes United kumbe iDynamos leli qembu leCholocho FC kodwa kulenkinga ezithile.
Okwakhathesi ke Chris kunzima ukuthi sikutsho kodwa ngendlela endlale ngayo ke kulokhu esithi i-Division 1 lisebenzise tatalala lalidlala kamnandi lithi amatimu kodwa nxa sikhalisa isicoco sesikuso lesi-Premiership kunzinyana ngoba kusafanani kathi sekumele ukuthi bahambe bayafika khona lemtari bafike kubo-Dynamos bafike kubo-Highlanders bafike kubugwiru akusafanani ukuthi badlale beluhlangothi lwesemandebeleni kuphela kuthi ukubana ke kathesi sikhale ukuthi itholotho kumele ngifake abanye abadlali abangani balolwazi i-experience ukuze basize kodwa ukuthi ithwase nzima lezitimu ezinkulu hhayi kuba
bona abadlali bakhona singathi nxa ubakhangele banjani labana yini esizabona bedlala sibili okokuthi bengathola sibili izicoco kuma-Soccer Stars of the Year
kungenzakala kodwa yini besiyikhangelisisa itsholotshweni bedlalela khona le tsholotsho bekukuhle kakhulu ibhola libantwini kodwa ngesikhathi salo nyaka esithi kuso sikumele bangene ku-Premier League ngakho abasavunyelwa ukudlala egrawundi liyana ke igrawundi liyadi lababukele babhode nje babhoda bamemzileni babukele bedlala ngakho ke emthetho ekhona ku-Premiership lakanye kulokuze ngumhlaso yizifa ayivunyelwe ukuthi idlalele khona ngale nxa ethi ku-Premiership so kuzake kuyenza ukuthi izodlalela kubulawayo nxa sikubulawayo sekukhona ekhalayo sidlalele ukuthi ngoba ke isesicuceni esiphezulu kodwa kungasokhalazo ngabe kusenzakala ukuthi bale ground khona labadlala kuyetsholotho hhayi bebeyathola zima amathimu amakhulu bebeyathola zima bebeyabatholela ukubhulo kodwa kathi sekumele babuye ngapha kube bakhethe ubabafilds bakhethe iluvedi kumbe bakhethe ke i-White City ngoba yikho idolobha eliseduzane letsholotho elikhulu lapho bangadlalela khona so engibona ngakho ngithi mina itsholotho lubayisazi ibhore ngale kodwa indawo ukuthi ayisadlalela emzini wayo abalandeli sebeyathola zima ukuthi itsholotho lubuya ngapha kobulawayo maviki wonke so kuzaba nzima kuleli qembu
hayi kwezwakala siyabonga ke mdawini lo ke ngu-Ezra Chisas Banda ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ingoma I've Got the Power esnap isigqibela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezicakathekile uhlelo lolamhlanje. Kambe umnyaka esisanda usungula uzaletha ububelo na empilweni kaZulu. Abalwela ukulinganisa amathuba abesifazane labesilisa bathi bafuna imithetho iqondiswe ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Lingakhohlwa usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.